thina njengenkonzo isikhathi esiningi ngabe uyiphisimusi sijayele ukuthwalela abantu abangalalutho ukudla kumbe sithwalele ogogo lamakhehla ethu ukudla endaweni ezehlukeneyo. Kodwa lo nyaka sibone isipho esiqakathekileyo esingasipha abantu beZimbabwe yikusebenza sikhankasa, singena emabandleni, singena endaweni ezehlukeneyo, ezigodweni ezehlukeneyo, sincenga abantu beZimbabwe ukuthi bebhalisa, beyelobisa ukuvota. Kona ngani yisipho esekhisimusi esingayedlula izipho zokudla lokunye ngenxa yokuthi yiso esikhangele ikusasa yethu, njalo yilo indlalifa ebesibona thina singayinika abatsha abagcweleyo phakathi kwamabandla ethu. Besibacela njalo sibakhuthaza ngendlela ezehlukeneyo ukuthi lo nalo khona atholakale elephepha elokuthi yena usengumuntu olelungelo lokuvota ngomnyaka lo olandela.
Ungasichasisela ukuthi umkhosi lo oweconcert eluqoqayo ngozibandlela kumnyaka ozayo injongo yawo ngowani njalo lizawuqhuba njani?
Umcimbi lo obesulungiselela besilungiselela ukuthi silethe thina abahlabeleli abahlabeleli bomculo we-gospel music ngoJanuwari ukwenzela ukuthi sikhankasa khonapho sikhuthaza abantu ukuthi berejiste ukuvota. Sithi kibo, nxa ule phepha leli itikiti lokuthi wena urejistile ukuvota yilo ozalisiza phakathi komcimbi lo omkhulu esiwulungisayo esifuthi thina i-mega concert. Bahlabeleli abaloduma abaningi abavela inizini ye-South Africa, silethe abaningi abalapha eZimbabwe, sibahlanganise bonke lapha edolobheni lakoBulawayo. Kuyalo kuyinhlalakatha e-concert engazakibe khona lapha koBulawayo. Kodwa sithi ebantwini, nxa-ke wena urejistile ukuvota uzangena mahhala. Njalo sizazama ukulungisa labantu be-ZAC ukwenza ukuthi laba abake funa ukugijima beyirejista besebebuya bezongena bekwanise ukuthola lelo thuba.